abesifazane laba bathi abamabandla ezombusazwe bahlezi bethembisa izulu lomhlaba sikhathi sonke lapho kusakhankaswa, kodwa kube yinto engafezekiyo lapho sebebumbe uhulumende. Unkosikazi Vina Ayivimoyo wasemzini wekuwazana, yena ophila ngokuthengisa, uthi ulethemba lokuba kuzofezeka lokho okuthengiswayo lapho sokulohulumende omutsha.
Ma kungaba liqiniso ukuthi bazasilungisela, kungasijabulisa ngaso njalo labazukulu esibagcinayo, labazukulu intandane eziyi-5 engizigcinayo engifisa ukuthi ziye esikolo, zale ziye esikolo. Noma mina ngingafundanga kodwa bona bamele baye esikolo.
Unkosazana Ellen Shiriedenga, umsekeli kanobhala wohlangothi olubona ngezokhetho kubandla le-Citizens Coalition for Change, uthi abebandla lakhe bazinikele ukusebenzela abesifazane abaswelayo kanye labakhubazekileyo.
Nxa sikhangele elizweni ukuthi i-social services yethu ayisayenelisi ukuncedisa laba abadubekayo, okumqoka yikuthi bathole amathuba afana labesilisa, njalo bephiwe amathuba okuthi bakwanisa ukwenza imisebenzi yabo yezandla ezababika imali, kulokutshona bengabacelayo imali kumbe bemelele uhulumende ukuthi abanike imali.
Umqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kuZANU PF, uMnumzana Farai Marapira, uthi uhulumende webandla lakhe uhlezi esebenzela ukuthuthukisa amathuba abesifazane lozulu nje jikelele.
I think leaders need to learn to talk to their people, be accountable for themselves. These are the things the electorate is looking at.
Ngicabanga ukuthi inkokheli kumele ifunde ukukhulumisana labantu, iziphendulele ngokwayo. Lezi yizo izinto abavotayo abazibhekileyo.
Isikhulumeli sebandla le-Labour Economist and African Democrats Lead, unkosikazi Roslyn Gwese, uthi lokho bekungafezeka ngabe bekulabesifazane abaningi abancintisayo kukhetho lwalonyaka.
Umuntu wonke ongumfazi kavothela umfazi, wedwa ngowe-ZANU PF kumbe ngowe-CCC kumbe ngowe-MDC kumbe ngowe-LEAD. Umuntu ongumfazi kuphela, umuntu wonke ongumfazi asivotele namfazi, ngokuthi out of 11.1 abafazi laba futhi bengaluza abanye. Anti yabona ukuthi inamba yabantu angafazi iyalokhu isiba lutshwane, yikho esikuyalayo khonokho sithi thina abafazi sibaningi ukedlula abantu angamadoda lapha eZimbabwe. Asivotele nabafazi bengene bonke banabi 11.1.
Kodwa umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo le-Democratic Official Party oncintisa kukhetho lukamongameli, uMnumzana Harry Peter Wilson, uthi lokhu kungafezeka kuphela uma abesifazane bengavota besebenzisa ingqondo zabo, hathi ukukhangela ibandla.
Akula msebenzi, akula lutho kwenzekayo, yonke izinto zipho ngoba yinto ephelileyo. Mina ongumnikazi we-party ozi-presidential candidate e-Democratic Official Party, yi party bamele beyivotile mhlaka 23 August 2023. From then izabasusela phansi baye phezulu abantu eZimbabwe.
Isiphathamandla senhlanganiso eyeZimbabwe Democracy Institute ZDI, unkosazana Patience Sibanda, uthi bakhangelele ukuba uhulumende omutsha uzabe engohlonipha amalungelo abesifazane.
Ngoba nxa ungathi uyananzelela ukuthi kathesi ikakhulu laba abangabe bengena kwezombusazwe, kuyananzelela ukuthi bahlukunyezwa njalo abahlonitshwa, bayatshaywa, bayabulawa abanye. Abanye uyananzelela ukuthi ku-social media abahlonitshwa, kukhulunywa lokhu lalokhuyana. So lokhu kube sekusiba yinto eyenza abanye abesifazane bengangeni kwezombusazwe. Ngoba kathesi ma singathi sikhangela i-statistics, uzananzelela ukuthi abesifazane abangenileyo kathesi kwezombusazwe balutshane as compared to ababekhona ngo-2018.
Lanxa abesifazane kuyibo abayisilinganiso esiphezulu ukwedlula abesilisa kunani labantu abaselizweni, balutshwana abaphatheka kwezombusazwe nasezikhundleni zobukhokheli kunhlangothi ezishiyeneyo zempilo, okuyisimo esiyimigoqo ekugcwalisweni kwendingeko zabo. Kunje munye kuphela owendelise ukubhalisa ukuthi ancintise kukhetho lokudinga umongameli welizwe, unkosikazi Elizabeth Valerio, okhokhela ibandla le-United Zimbabwe Alliance, laye ongene nzima eseze waya emithethwandaba ukuthi avunyelwe. Abacubungula ezombusazwe bathi lesi simo asisihle ngoba sengezelela ekwehliseni amathuba okuthi zinakwe izikhalazo zabesifazane abafisa uhulumende abanakekele kizo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.